ukuthi ukuthi inqobi yezekuthola ezakuthini. Ngoba sinesi kukhalelayo ukuthi ibulawa sekhathi nge-23 babuye le ndlela ezakuthi ukuthi abantu bangakhathi ukubhaka edorobheni ngoba sesimandela edorobheni kele ukuthi sizebheka kulamo. Okutshengisela ukuthi abantu intengo leyo dollar per hour inzima ebantu. Kodwa esikufunayo ukuthi intengo leyo mhlawumbe ihlishwe ukwenzela ukuthi lalaba abasebenzi vele edorobheni. Ngenelisi ukubhala izimoto zokhathesi umuntu uyasebenza 8 hours sosomele kuqale $8 ngoba uzafika fake 1.5 beshop yakhe phambi kwamasebenzi akhona sozangithatha $8 per day ngapho khaakuyenza kona 10 days usezekwakhe imali ioe enene kakhulu so khona kuyala kulesisifayo ukuthi i-city council kayiqeli nge-23 eza kuthi abantu babe-encourage ukuthi babuye bazobhaka ngobuningi bawukubona 23 ithe yona
umasipala yena uthi laye uzama ukuthi athole imali zokuqhuba inhlelo. Ngokunjalo nxa ethe wehlisa imali yeparking yaya lapho elifuna khona, libona ngani engayithola yini inzuzo?
Inzuzo zabeyithola kakhulu okwezikhathesi ngoba kadesi banandela abathengi baphaka izimoto ezitateni lapho kwenzaukuthikazilalahlekelwe imali ene kufana lokuthi na kuleyakho ungadlulisa uluntu abaegozimalwehlisa abantu babuya bazokuthenga ngokunene. So through ama-volume ngathi number SD imali yakho leyangazifuna ukayithola. So xa kuzokuphesa 2200 ezikhona kokawayo kuba kuhle ukuthi wonke anama-base abe fully occupied khona kuyala kuzenza ukuthi usiqalile a-realize imali yakhe bathole imali ten-three athole imali yakhe. Kodwa kathesi okwenzakala abantu bathi idorobheni ngelamuva akunazimoto edorobheni ihlekana singathi into engabile 1-8 1-6 yezimoto ezikhona ihlekana ekuqani kakhulu sokana kwenza ukuthi imali eningi bacabanga ukuthi bangayithola abasebenzi abasayitholanga. Kodwa-ke bangaabisiintei udola lo-$10 yiziphelisa kodwa bangamali yaziisa kodwa ezenza inkhakathi abantu babuyele ezimoto